Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalichumi lambili abafunyanwe legcikwane le coronavirus izolo abalichumi ngabavele e South Africa. Kuthi ababili bathelelwe igcikwane leli beselizweni.
Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi lanxa sikhangela amabhasi kakhulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlanga lenye le standing mhlawumbe.
Inhlanganiso emela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kulesiphatha amandla sebandla ebesithunjiwe ngabantu abangaziwayo satholakala izolo sifile.
Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kungabangela na ukunqotshwa kukamongameli Donald Trump kukhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa, baqukuma, bayakhona ukwenzela ukuthi bazame ukusiza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Gatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi phakathi kwabantu abalichumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo ngemva kokuhlolwa abalichumi babo bavele kwele South Africa. Kuthi ababili bathelelwa leligcikwane beselizweni. Lokhu kutsho ukuthi sebengamakhulu ayisithupha lechumi lasikhombisa 617 asebehlaselwe ligcikwane leli elizweni. Phakathi kwalaba abayisikhombisa sebatshona, kwathi abalikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 basila kuleligcikwane. Ukuze sihlaziye ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni phosensuku zonke, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Abantu ulwazi lokuthi umkhuhlane we-COVID-19 ukhona elizweni balala ulwazi, kodwa ulwazi lwakhona lucina khonapha ukuthini kumele bagqoke amamasi, kodwa ukuthi kumele bagqoke kwesikhathi esinganani kungathiwa kabukacaci, ngoba ungananzekela odokotela baye bekutshela ukuthi imask isebenza up to almost 4 hours amahola amane. Kodwa thina njengabantu, njengoba sivele sizidubekela, siyagqoka imask ilanga liphuma lize liyetshona. Khonaphana uyabe ungasakwazi ukuthi kambe nxa ngiyigqoke from ngosikisi ekuseni kuze kuyefika futhi ihola lesithupha ntambama ngisavikelekile yini, njengoba bayatsho odokotela ukuthi ingaveli bemanzi kayisasebenzi. Okunye okubuya kuhluphe futhi ukuthi abantu bayasondelana nasoze bayekela ukusondelana ngenxa yokuthi lanxa sikhangela amabhasi kakhulumeni endawo ezupho ayathwala 75 ngingahlanga lenye le standing mhlawumbe. So kolokana sokusenza ukuthi vele abantu baminyane, i-social distancing lena mbi physical distancing esingayitsho ukuthi abantu baqhelelane kayisozivume ngenxa yokuthi ngasihlezi esitulweni esisodwa sebhasi vele sesithelelana nalo mkhuhlane nxa ukhona ngenxa yokuthi sesithintene phela i-social distancing lena kayiseki. Bukeli kathe sepharlamente bekhuluma uminista, uzafica ukuthi bona ngokwabo bayawakhipha ama-mask nxa bekhuluma, bengikhangela i-senate kathe emini namhlanje nxa bewakhipha bona ngokwabo. Wathi mo uZulu nje jikelele nxa eziqoqele emphakathini kutsho ukuthi labo bayawakhipha ama-mask. So konkana yikho kwenza ukuthi ama-local transmissions azahlale high, ngoba ngingahambahamba la nxa ngingena edorobheni zozenitshiselwa ngibe sengikhipha i-mask leyana.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi esilela edolobheni lakobulawayo. Kungabe lokhu kumemethekisa yini ukusabalala kwaleli gcikwane, kumbe abantu sebekwazi ukuthi benzeni?
Ukuswelakala kwamanzi edolobheni lakobulawayo kungenye imbangela ezenza ukuthi umkhuhlane le uqhubeke usabalale. Ngoba ungananzelela lapho kungela manzi khona, amanzi angafiki khona ezindlini, abantu baye bebuthene bemelele ibhawuza. Nxa bemelele ibhawuza, uzafica ukuthi abantu baye bevele beziqoqela beyisiqumbi. Ibhawuza ke nxa isifika laphana, lapho kuba lohlupho olukhona. Ngenxa yokuthi abantu sebeminyana lo lalo yabefuna ukuthi asondele duzane lebhakede lakhe, asondele duzane lebhawuza. Labantwana abaningi uyafica sokuyiba abathatha amabhakede lokhu buwachova kholaphana nxa ibambalelani ibhakede, abambelelani ibhakede. Kambe nxa yele gciwane anti ibhakede leli amabhakede wonke lawana asesuka esebambele lo gciwane le-COVID. Ubusufica ukuthi lezibhoraneni lapha nxa abantu besiyamkotshoza, bayakotshoza bapompeli, abala ama-gloves kabalani. Nxa kuyikuthi umuntu lwane ulala igciwane uyabe lokhu ebamba amakhala sesula lapha lapha neqeda lapho nxa sokuyikuthi nguyo sosiyapompa, la usehamba futhi ayebamba leyani impompi eyiyo abayisebenzisayo ukuthi umbe singathi insimbi yonana abapompa ngayo. Ukuthi bakhona abanye abantu abacela amanzi ezindlini zabanye. Nxa kuyikuthi umuntu lwane usefikile emzini wami uzosebenzisa impompi yami lokhu eyibamba, angila sanitize mina emzini wami ukuthi ngizamnika ukuthi kanjani asanitize. Njalo isikhathi sokuthi ngibe lokhu ngisithi geza ngesepa nansiya lapha nxa ukuthi ngilodwendwe lwabantu abafuna ukuncediswa ngamanzi, khona kukhanya lakho kuzenza ukuthi vele igciwane limemetheke. Njalo kulezi nsuku kukhona okuthiwa ngama-water kiosk, yona liyani tape nxa kuyikuthi lanxa engaphandle kusenzela ukuthi bangasondeli lapho okuletanka khona. Labana abantu ababamba impompi bebaningi nxa kuyikuthi kukhona olala igciwane liyasala khonaphana ngenxa yokuthi akula muntu osanithayizayo kumbe akula muntu oyabe lesepa yokuthi bageziswe labo bantu.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola lemelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo. Linhlanganiso ithi ukuholisa izisebenzi ngedola leZimbabwe kumbe ngenye nje imali yakwamanye amazwe yikuziqila izisebenzi. Umbiko lo uza ngesikhathi abongi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ukukhalala umsebenzi lokhu sokubangele ukuthi ezinye izibhedlela ezifana leParirenyatwa zixotshe abongi ezindlini zikahulumende lapho abalotsha khona. Isibhedlela lesi silobele abongi incwadi izolo sibapha inyanga ezintathu ukuthi baphume kulezo zindlu njengoba bengasayi emsebenzini. Uhulumende wengezelele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini i-50%, njalo wazipha imali ethiwa ngama allowances aphathelane lokuzivikela umkhuhlane we-coronavirus eyimali engamadola kwelemelika angu-75 umuntu ngamunye okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kodwa izisebenzi zithi imali le inlutshwana. Uhulumende laye uthi kalayo imali yokuzihlawula ngedola lemelika. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lonobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ilizwe lilayo ke imali yangaphandle kwelizwe. Siloqiniso ukuthi ilizwe kalila mali yangaphandle kwelizwe. Nxa sikhangela ke emsikini omnyama kumbe ku black market kumbe ezitaladeni nje lapha, awusibona limali ke igcwele umangalisayo. Limali ngabe igcwele njalo ezindlini zabantu, sibona phela beyitshintsha lapha ezitaladeni. Laye uhulumende sibona amanye ama services akhe phela, kungaba ngo excise duty abhadala ngaleyo mali. Labaqhatshi labo nxa sikhangela ke ama-products lama-services abo bavunyelwa ke ukuthi becharge nge-US dollar. Sibona lezi zinto zabo ziyathengwa sibili nge-US dollar, loba nje abasebenzayo bengayinikwa So imali ke ikhona. Sibone ke uhulumende ke imoda azithengayo azithengela ke abakhokheli kuhulumende. Zimoda ezithengwa ngemali ke enkulu kumangalisa yangaphandle kwamazwe. Labo ama individual abantu nje abaya importer ke ama Lamborghini ke lezi mali ezi imoda ke ezidulayo. Konke lokhu kutshenisela ukuthi imali le uhulumende othi ayikho phakathi kwelizwe. Ikhona leyo mali phakathi kwelizwe.
Kodwa uhulumende uthi imali kalayo kanti njalo uthi umumo usumubi kakhulu ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Enye yangkhona yiyo abayijontshayo bona ke abakuhulumende beyikhipha ke ngaphandle kwelizwe ukuze phela bekwanise ukuimporta phela labo olambogini bangkhona. So imali ikhona, enye yangkhona iyajontshwa ikhitshwa ngaphandle kwelizwe, yibo bona abakhokhelayo. So asivumelani labo nxa besithi kayikho. Esikunanzelela ukuthi imali leyi abafuni ke ibanjwe ngabayanga. Hayi bafuni ibanjwe nje yithi ke abayanga. Ayifuni abafuni banje ke nguZulu babe lokhe beyithola nje beyichisa-chisa ukuze ibe nengi bebese benika ke thina ke amaphepha angasebenziyo bethi yiwe esizathenga ngawo bephinde bewale lawo maphepha nxa sesibuya lawo sizothenga ke esikufunayo. Sibona ukuthi ke ubuqili obuyenziwayo ke ngabamabhizinisi ndawonye ke labantu ke abakuhulumende.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leMDC Alliance lithi iziphathamandla sebandla umnumzana Trinos Chinyoka obelesikhundla sokukhokhela inhlelo zesigaba seMberengwa North utholakale efile ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo. Leli bandla lithi isidumbu sikaChinyoka owathunjwa ngempela sonto sitholakale emgodini weChabuda Pass Gold Mine. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule izolo. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba lapho sithola imininingwane epheleleyo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi kulamalunga edalele parlamente amahlanu asehambise emthethwandaba udaba lokuxotshiswa kwabo kuleli dale libandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khupe. Amalunga la angamakhosikazi ngathi uBasilia Majaya, Macharirwa Mugido, Ana Nyambo, Francisca Ncube, Lonoma Themba Ndlovu. Iphephandaba le-Daily News lithi icala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo wezisebenzi kahulumende unkosikazi Prisca Mufumira lo wayengumabhalane wogatsha lwakhe umnumzana Ngoni Masoka seliqalisile ukuthoniswa emthethwandaba. Leli phephandaba lithi ababili laba bazame ukuthi icala labo lidluliselwe phambili kodwa kwehlula ngoba umtshutshisi wathi kumele lithoniswe. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Abantu kumele sikwazi ukuthi ama-sanctions afakwe nge-attitude leyana eseZimbabwe. Njalo into le eyokuthumba abantu, those people are the same people abathumba uDr. Lwana uPeter Magumbeyi. Into efanayo la wena leyo eyenzakalele umfoka Chamisa le. Le method esetshenziswe kuye yena le ane asetshenziswa kumagumbe kuPeter uDr Peter Moyo and uDr lo thina sasihloko sifunukwazi ukuthi kade uphelele ngapi ekugcineni ungapi kwezweni ngaye waphola le research yayezwayo kuye batholeni even alamuhla siloko sisafunukwazi ukuthi kwenzakalele ngoPeter Magumbeyi lo uDokotela Lwana kwagcina kwenzweni kwabanjwa bani ama-investigation la abahlala besithi ba-investigator umnaka kwale cabinet yakhe iphelele ngaphi hayi but vele we don't expect anything ngoba vele yi-nature umgabi wevele ehlala esenza njalo la abantu bebulawe abe sekhuluma isikhiwa sakhe siqatha athi if there is someone who has got any exhibit and whatever let him come in front all those things
wafakisa kanjani yazi ndoda wena mpofu lo wena ma ungayazi ipolitiki ungakhulumi ngoba ama-sanctions uyabona ukuthi iZANU-PF yiyo ezifakela yona babhizi bathumba abantu bayenzani yonke into le bayenzayo wena tsho ukuthi kahle ngahle awufuni ukusitshela iqiniso ukuthi wena nomakhuphe nithengwe iZANU ene kunjena nje wena uyahlupheka umakhupha ungcono uyidlila imali ezana wena ke umsebenzi wakho ngwana we ukahle kahle awufundanga nokufunda wena mpofu wena kumele uhambe uyehlala emahlangeni then ubheke inkomo zikababakho even umntwana ona 5 years into leyo ikhuluma nje ngeke azayikhuluma uchamisa ufaka ama sanctions njani uyakwazi ukuthi ama sanctions ahamba njani you know ukuthi what causes sanctions noma uyakhuluma nje ufuna ukuthi nje ukhulume ngoba nanku uzonto uchamisa ngendaba ejealous yazi bantu niyekeni jealous
lenjani mfakazi linjani mthakazi ngiyalivingelela ngokounter sibanda lapha eMtswana abantu abasa selimcabanga ukuthi ama sanctions afakwa nguchamisa ga wasting their time ngoba indaba yama sanctions ubani nobani uyayazi ukuthi ama sanctions afakwa ngenxa yani afakwa ngenxa yokuthi imfanelo yabantu eZimbabwe kayihlonitshwa khonokho lokho lokubona kuqhubeka abantu bethunjwa abantu bechaywa abantu behlukuluzwa yikho okukhoza ama sanctions kayisiyochamisa njalo ama sanctions kayisiyo afundisa amasosha ukuthi bahlukuluze abantu nokuchaya abantu lanxa ama sanctions angakhitshwa pho ke ukuchaywa kwabantu nokuhlukuluzwa into yonke i-discipline yamasosha lamapholisa leyo bazayimisa na ngoba lokho bekuvele kokusenzakala ngaso sonke isikhathi ama-sanctions engekho amasosha eZimbabwe lamapholisa eZimbabwe avela kachana elokhu ehlukuluza abantu bethunjwa abantu bebulawa kungela ama-sanctions kungelani njalo ama-sanctions kafakelwanga omnye omunye afakelwe wena umnanga kwalowo the cabinet yakhe enlutshwana but still we still see them traveling besiya lelale though ama-sanctions ekhona ama-sanctions ka-disturb i-budget yemali eseZimbabwe etshontshwayo esiwa lelale ngama-sanctions yiyinayenza ukuthi kube njalo so sicela ukuthi abantu malizi understand ama-sanctions has got nothing ukudisturb i-economy eZimbabwe bangamisa ubusela babenzayo babe nokwazi ukubhajetha imali kahle into izakunto zonke zizobala ispecial ukusela nobudlwangudlwangu loba babenzayo ye asuthi into kachamisa asonto ekhozwe kuchamisa leyo never ngibingelela umfowethu usabrighton khonaphana ets lona brighton labantu abakhe ngiyalithanda ngiyalikhumbula kakhulu siyabonga unkulunkulu aligcine impela livikele kulomkhuhlane la wantu wonke nje khona apho ets laphana ngiyalibingelela kakhulu amen
sawunani basakazi be-studio 7 hayi umandla mandla khumalo phuma kwelasejolojo hayi ngapha thina siphila ukele usinkomo nje hayi sizawuthiwa sigqoka amamaski nje hayi sigeza izandla nje hayi thina siyazilutu ngapha yathi siyafuna ukuzofundiswa hayi sithi uzodlula lo mkhuhlane hayi sibekezeleni salani kahle
vuko abasakazi be-studio 7 ngitholani emahlabezulu indaba ye accountability lay ebikhulunywa ngobaba uChuma hayi ingana ngizwanani laye leyo angiyazi leyo kufana nje lengane kana yabo mvundla labo ntelecha into le accountability eZimbabwe uma umzali ipentsheniya ogogo nabomkhulu bephiwa mhlawumbe u200 pound esithenga i2kg yechukela ngelanga kube imali ayiphiwa ngeviki leyo yebo kade iziqhuma lezijumba lezigcwele amabhodakhethi le madrobheni indawo zonke lezi izikhitshwa ngubani ziwithdrawa ngubani who is behind izijumba zonke zonezo ezithwele ngabantu kade sikulayena le 10 bond yale entsha le isigcwele if you go kubo bybridge uye ngaphi igcwele indawo yonke iphume ngawuphi umnyango ikhitshwe ngubani umntakabani ngemvumo kabani ngukhazini kabani le indaba ye-ecocash nde into encane le yikuthi maybe ubona uhulumende laba kabakho khonapha kuma-agent one lawo kodwa-ke ezijumbene lezi abazidifendayo abangafuni ukuzikhipha ukuthi kanti umuntu ngelanga uma evunyelwa ukukhipha i-200 pound umntu kuthiwe buya next week ngolwesithathu uzothatha okunye okuncane okungaka kanti izijumba lezi ezithwalwa ngabafana obhudi labosisi laba abazitshintsha ngezikabani zivela ngaphi so bangaze baqhamuka le accountability ecocash ochuks lapho ngiyamuza ukuthi uzame ukudefenda ngomuntu wesindebeleni uza kuthini ngoba ibhatsha ligqokileyo lwanilele vele lingumhlwazi elilumayo ekholeni lapha lenqulwini azame ukulihlohla kodwa-ke iqiniso lami engifuna ukulibuza kuyouchuks lani lina basakazi be-studio 7 kanti izijumba lezi ezitholwe ngabafana zivela ngaphi singakaze siyehlolisisa indaba ye-ecocash ngiyabonga ngincubelo
linjani basakazi hhayi ngiyabonga ningutshoyo kuphela yikuthi hhayi ibhatshi kalihlohla asisafuni ukubuswa ngabantu besishoneni abantu besishoneni sebebuse kakhulu bayehluleka ukukhokhela abantu i-corruption kibo ngoba bona bahlohlana bodwa emsebenzini ake kubuse omunye umhlobo uchamisa laye vele lishona abantu besishoneni bababulalile izwilizwe lari-right leli baqalisa into zabo ze-corruption ake kubuse omunye umhlobo ke kuma ukubusa abantu besishoneni lo babuthi yena uchamisa i-tribalism asikhulumi nge-tribalism indaba kungakaze kubusa omunye umhlobo amashona yiwale-tribalism ake kubusa omunye umhlobo bakithi kumbe ilizwe liqunywe phakathi abantu besishoneni yibo abehlule ukubusa yikho okwenzakalayo ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani lonke basakazi ku-studio 7 siyajabula mpela ngoba niyasithumelela yonke into eyenzakala eZimbabwe ukuthi kwenzakalani siyajabula kakhulu basakazi be-studio 7 le uyazi mina ngizubuhlungu indaba le kamakhuphe le umakhuphe ubhizi uqotshisa abantu ephalamende kodwa ene abantu laba uzulu avota evotela abantu akavotanga bevota under uChamisa abazange bazibazi bavotele umakhuphe so umakhuphe udlala ngaphi uyasidelela lo mama lo sidelela kakhulu kanti vele umama lo unjani vele wakuwabonapho yena umama umuntu omdala odwa ufuna ukuba yi-president kodwa ugunda ikhathi and futhi ngizwile omunye umfo lana esithi yena ungumpofu ngizwile omunye umfo esithi ungumpofu ethi ye uChamisa uhambe siyafaka ama-sanction
lithola njani basakazi be-studio 7 kanye labalaleli siyalibikelela ngothando olukhulu ya ngilapha endaweni yendaba eqondane le-ecocash ithi nxa i-RBZ imisa i-ecocash idinga ukuthi ilungisise udaba lwemali kayilungisise ndawo zonke la kuyo khona ngapha ingajiyi kungalunganga ngoba laba bezithwele nzima ngama-ajenti ema-ecocash nalawo besi-charge imali nxa ufuna ukwenza i-cash out ugcine liafulelana phakathi laphakathi uhlupho belivele sikhathaza ukuthi imali bayithathanga yona i-RBZ iyeproduce imali kodwa ufumana ukuthi imali emabhenki kayikho itholakala kuma-ecocash agent so kayilungisise ndawo zonke kuqonde ndawo zonke akhona ukuvala ngapha ngapho kube kungalunganga ngakuthi nxa sebevala ama-ajenti siyebona imali sikhona ebhenki akhona ukusitshayisa ngamakhanda njalo futhi nxa sithenga sisebenzisa yona i-ecocash imali intengo kazifanane zingaze zatshiyaniswa so-ke yinto yabendaba ebuhlungu kakhulu ngaba ulungise ukuqonde ndawo zonke ngiyabonga
salibonani lonke bantu bakastudio 7 abalalela mina bengifuna ukuthumela imali namhla engange-3000 pula ngisekuzwana. Uma ngifika bathi i 3000 pula uyithumela nge 900. So wesh mbona ngathi kuyasikhama kuyasinda kakhulu lokho. Angazi ukuthi kuzaphela ngani ngoba kusagcina sehluleka lokuthumezela imali. Ohambe ngithumela i 3000 then bathi bafuna i 900.
Njani basakazi, i-ecocage sibili yinto engafunekiyo, alibala ivalwa okokugcina isivalo ngoba ibisiyidabula 5 times ukusidabula kwabo bethenga betshintsha injalo i-ecocage kasiyifuni kayivalwe isincindezelo kubi.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump wetheswa icala lokungaphathi ngobuciko udaba lokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ngezinye izalwane zele Melika. Amalunga ebandla eliphikisayo lama-Democrats athi uTrump kasukumelanga phezulu kuqhamuka leli gcikwane njalo bathi nguye otshotshozela ukubuthana kwabantu bengagqokanga ama-mask. Ngalokho abavoti babikwa bezamhlamukela kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi kuwonalo umnyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi ubona ukuphathwa kwegcikwane le-coronavirus ngumongameli Trump kuzathatha ndima bani kukhetho.
Ngibona angathi umnumzana uBiden njengoba eke wacebisa lapha ikuthi bona lo mongameli lo owadlulayo Obama bake bangathi bayahlasela umkhuhlane lo okuthiwa yi-Ebola. I-Ebola yathi iqalisa e-West Africa. Bahle baqoqa baqukuma baya khona ukwenzela ukuthi bazame ukusiza bona laba abasebehlaselwe yilo mkhuhlane. Engibona ngathi mina nxa ekhuluma ukhuluma into ale experience layo. Yebo kakufanani i-Ebola le COVID-19 ngoba le yehlula ukuthi ihlibanjelwe khona phana e-Wuhan e-China yasimemetheka umhlaba wonke. Soke angazi-ke khonapho kodwa-ke njengomuntu oseke wasebenza lo mkhuhlane kudala umahluko phakathi komuntu oke wenza into lo muntu ongazange enze lutho ophonga ucabangela umbongeka ongakwaziyo ukuthi nxa esehlaselwe zinyosi endlini enzeni. Angithi omunye uyakwazi ukuthi nxa usuhlaselwe zinyosi thatha isaka ungene esakeni inyosi zizanamathela phezu kwesaka.
Sike sezwa njalo umongameli Trump ekhalakhala ngokuthi nxa ukhetho lungenziwa ngalokhu okuthiwa ngama-postal ballots kungaba lokucilibezela. Usesesaba yini umnyama ongelampisi?
Ye, hayi, uzwakele sibili. Engathi uyakhalakhala, engathi uyakhonona, engathi galaqiniso. Ikuthi nje mina ngokubona kwamundoda wakhona uyabe bona ukuthi hhayi okwinto kwakhona kusoze kuphumelele kusekela yena. Then nxa kungaba njalo kufanele ukuthi hhayi ahle adinga amahlahla avitshe. Ngoba ngithi i-system yona le yakhala ngayo iyabe iyi-system eyabe ingeyakhonapha. Isistimu eyabikhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi phakathi kwabantu abalitshumi lambili abafunyenwe belegcikwane le-coronavirus izolo abalitshumi ngabavele eSouth Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo labodokotela ithi uhulumende kumele aholise izisebenzi zakhe ngedola leMelika kuphela ngoba sokuyilo lodwa elifunwa ngabezitolo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi libe lempela sonto elijukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.